Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 17 kuMpandula 2019 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
lebe singawucabangeli ukuthi eZimbabwe silabantu esibabhadalayo ukuthi besigcine kuze sibe safe. Umuntu enganyamalala for 3 days engazakali ukuthi ungazi. Esikufunayo khathesi okokuqala ukuthi laba abakuma-offices alamandla bengenele bemdinge bemthole ngokuphangisa.
Odokotela bathi sebesesabela impilo zabo ngemva kokuthunjwa kumkhokheli wenhlanganiso yabo eZimbabwe Hospital Doctors Association, uDokotela Peter Mugombeyi ngomgqibelo.
Bengisesibhedlela lamuhla empilo lapho ngoba bengibhalelwe eclinic ngale ukuthi khona ngihambe empilo. Ngisiyabona odokotela ngile sinus infection emakhaleni. Ngithe sengifika ngale sibhedlela lamhlanje ngathola odokotela bengasebenzi, bathi bona abasebenzi.
Izakhamizi zedolobheni lakoBulawayo eziye ezibhedlela ukuyadinga usizo lokwelatshwa namhlanje bezikhala ngokuthi azilutholanga, abanye bephindiselwa emakhaya bengelatshwanga. Uhulumende uthi useqinisa imizamo yokudinga udokotela Makombeyi ena othunjwe kunsukwana ezedluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Odokotela bathi sebesesabela impilo zabo ngemva kokuthunjwa komkhokheli wenhlanganiso emela ilungelo labo abasanda kugqiba izifundo eZimbabwe Hospital Doctors Association. Udokotela Peter Mugombeyi ngomgqibelo kuze kube lalamhla lokho engaziwa ukuthi ungaphi. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngokukhala umsebenzi kwabodokotela, isimo ezibhedlela zeHarare siqhubeka phambili sibonakala ukuguqela eHarare Hospital leParirenyathwa. Izigulane ziyaphindiselwa emakhaya zingalakolatshwa, abanye lokhu behlezi kundwendwe zokumelela ukuthola usizo lokwelatshwa. Abongi abasebenzayo kodwa labo basebenza ngesidensi abayithi yigoslo, ngoba odokotela asebele minyaka besebenza, ama-senior doctors labo sebemanyelela labo abasanda kugqiba izifundo ngemva kokuthunjwa kuka-Dr. Peter Mugombeyi. Odokotela bebengasebenzi namhlanje bekhuthaza uhulumende ukuthi asungule uphenyo lokunyamalala kukaMugombeyi aze atholakale, njalo betshengisela izibhedlela zeHarare leParirenyathwa bekhalaza ngokunyamalala kukaMugombeyi iholo eliphansi abalitholayo, kanye lokuthi sebesesaba ukubuya emsebenzini ngoba bengasela themba lokuthi uhulumende ngabavikela nxa bengahlaselwa yilabo abathumbe uMugombeyi. Unobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela abasanda kugqiba izifundo eZimbabwe Hospital Doctors Association, udokotela Anele Bebe uthi ukuthunjwa koyedwa wabo yikuhlaselwa kwabo bonke.
Njengabodokotela Zimbabwe yonke, eHarare lakoBulawayo namanye ama-province ama-district, kuthatha komunye wethu kuthatha kodokotela wonke. Njalo besingawucabangeli ukuthi eZimbabwe silabantu esibabhadalayo ukuthi besigcine kuhle sibe safe. Umuntu enganyamalala for 3 days engazakali ukuthi ungazi. Esikufunayo khathesi ukuthi laba abakuma-offices alamandla bengenele bemdinge bemthole ngokuphangisa.
Lokhu kugcizelelwe ngumsekeli womkhokheli weZimbabwe Hospital Doctors Association udokotela Masimba Ndoro, yena othi ukutholakala kukaMugombeyi kuphela akusoze kubabisele emsebenzini.
When we are capacitated to go to work, I'm sure you know we still have negotiations going on with us.
Lokhu kutsho ukuthi sizabuyela emsebenzini nxa uPeter Mugombeyi esebonakele, njalo nxa inkulumo zeholo lethu lohulumende seziphelile.
Umphathintambo wezobudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe uMnumzana Sibusiso Moyo uthi uhulumende ucabangela ukuthi kulesinye isandla esisebenza ekuthunjweni kwabantu sijonge ukungcolisa isimo selizwe. Utsho lokhu ngesikhathi umthunywa oqakathekileyo wenhlanganiso yomanyano wamazwe yomhlaba e-United Nations, u-Special Rapporteur on the Rights to Freedom of Assembly and Association, umnumzana Clement Nyaletsosi Vole, esiza kwele Zimbabwe. Kunjalo nje kule mbiko esabeleyo enkundleni zokuxhumana lokuzilibazisa ebulenjeni ezifana leFacebook, iTwitter leWhatsApp kanye nakumaphephandaba kahulumende ethi ukuthunjwa kukaMgombeyi kungabe kuyindlela yokuzama ukungcolisa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa uDr. Bebe uthi le yimizamo yokuvala uzulu amehlo ukwenzela ukuthi angananzeli ukuthi uhulumende sehlulekile ukuthola lezo zigangi.
Mina sikubona kuyikuspreada kwamanga nje ukuzama ukuvala indaba eyenzakalayo, ukusekela ama-excuses okungadingi uDr. Magombeyi ukuthi bevale ukuthi uthethwe ngubani njalo ungaphi. Thina esikukhuthaza abantu ukuthi nxa sesiqhubekela phambili sicela abantu beshare information eqiniso, ngoba sikhuluma ngomuntu ongabonakaliyo esingakwaziyo ukuthi ungaphi. Njalo kumele abantu benze izinto lezi becabanga ukuthi lo ngumntwana womunye umuntu ongabonakaliyo.
UDr. Messi Shoko umunye wabakade betshengisela uthi akalawo amazwi okuchasisa ubuhlungu akuzwayo ngokunyamalala komunye asebenza laye.
I'm overwhelmed with so many emotions, but most of them are just, to sum it up, I can say I'm in pain. Imagine
angila mazwi ngoba kungidabula inhliziyo. Ngicabanga ukuthi uPeter elemuli umnewabo womunye umuntu, njalo mina njengomuntu wesifazana ngicabanga ukuthi pho ngilo wami umntwana ngingezwa njani, ngingezwa kuthiwa uthunjiwe. Kuyadanisa sibili.
Ukuthunjwa kwaMgombeyi sekukhumbuze uZulu ngokuthunjwa komunye owayechothoza uhulumende njalo intatha izindaba uyitayizamara yena usele iminyaka engaba mine enyamaleli. Lokhu sekuchothozwe njalo libandla le-MDC lona elikhuthaze uhulumende ukuthi avikele uZulu kuzehlakalo ezifana nalezi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Ngosenjalo uhulumende uthi useqinisa imizamo yokudinga uDokotela Peter Mgombeyi. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo kahulumende obona ngezomvikela umnumzana Owen Ncube emhlanganweni lentathela izindaba namuhla. Umnumzana Ncube ubekhatshwe ngezinye iziphathamandla zikahulumende ezibalisa umphathintambo obona ngokwenzakala ekhaya umnumzana Kane Matema, lo mphathintambo wezempilakahle umnumzana Ubadia Mawuyo. Njalo uthe uhulumende uzadingisisa njalo ukuthi ukuthunjwa kukadokotela kwenziwe ngubani. Ukuhlaziya la amazwi kanye lakhulunywe ngomnumzana Sibusiso Moyo ukuthi ukuthunjwa kwadokotela Magombeyi kungabe kwenziwe ngabomo, sixoxe lo mnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Odokotela baqhubekele phambili ngokungayi emsebenzini namhla kulandela ukutshengisela abakwenze izolo bethi bafuna ukuthi uDokotela Peter Magombeyi othunjwe ngomgqibelo akhululwe ephila njalo iholo lwabo likhutshulwe. Izigulane ebeziye esibhedlela sempilo kanye le-UBH bebephindiselwa emakhaya bengahlolwanga ngenxa yokuswelakala kwabodokotela. Unkosikazi Senzeni Msipha uthi ubemele abone uDokotela kodwa uthole bengasebenzi.
Bengisesibhedlela lamuhla empilo lapha ngoba bengibhalelwe eclinic ngale ukuthi khona ngihambe empilo ngisiyabona odokotela ngile sinus infection emakhaleni. Ngithe sengifika ngale sibhedlela lamhlanje ngathola odokotela bengasebenzi, bathi bona abasebenzi. So kuba nzima kithi ngoba impila kahle zethu sesisengozini nginje. So infection yona le angikwazi ukuthi iqhubeke isiya ngapi. So besicela bakithi uhulumende akhangele izikhalazo zabodokotela ukuze lathi ngapha sinakekelwe benelise ukusisiza ngoba sesengozini.
Omunye wabongi esibhedlela sempilo kobulawayo unkosikazi Jackie Maseko uthi akusebenzeki odokotela bengekho.
Umsebenzi usiba nzima ngoba sisebenza ndawonye labodokotela, kodwa okwakhathesi abakho emsebenzini ukuthi baphenduka nini asikwazi. Hlupho olukhona yikuthi sisebenza sikhawule kwenye indawo, asenelisi ukuthi siye operate abantu. Ngakho abantu abasengozini ngomama ababeletha nge-C-section, asenelisi ukuthi sibancede.
Unkosikazi Nancy Ncube oke waya esibhedlela se-UBH uthi kalutholanga usizo esibhedlela ngoba odokotela bengekho emsebenzini.
Namhla besiye review lo mntanami e-UBH. Waqhamuka ingalo. Kodwa ngiyadana kakhulu ngoba sithole odokotela bengekho. Khathesi le mali zokuya kuma private surgery abo asilazo ngoba bayabe befuna ama US esingaholiyo. Khathesi kunje umntwana ngiyamthini bakithi kumele akhangelwe ngudokotela uhulumende kabe lozwelo bakithi ebantwini. Amina nisakwazi khathesi na umntwana ngilaye lapho uyabubula. Akalancedwa akalani akalani lami nginjani sebenzi ngisihlalele.
UZulu obeye ezibhedlela ezinkulu zakobulawayo empilo le-United Bulawayo Hospitals uthi ngempela odokotela lokhe bengasebenzi. Lokhu kungemva kokuba izolo bekhulume kwabasobala ukuthi abasenelisi ukuqhubeka besebenza ngoba inkokheli yabo ithunjiwe njalo leholo lingeneli indleko yokuya emsebenzini. Ngakho-ke bazaze babuyele ngemva kokutholakala kuka-Dr. Peter Magombeyi leholo likhutshuliwe. Abantu ngakwelinye icele baveza ukudana ngoba bekhala ngokuthi impilakahle yabo isengozini njalo abasela themba lokuthi abasesibhedlela bazasila. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lapho ke besilethulela udaba lapho izakhamizi zedolobheni lakobulawayo eziye ezibhedlela ukuyadinga usizo lokwelatshwa namhlanje. Bezikhala ngokuthi azilutholanga lolo sizo, abanye bephindiselwa emakhaya bengelatshwanga. Ngakwelinye icele amapholisa abikwa ivimbe ukutshengisela kwabodokotela labanye abakumsebenzi wezempilakahle bekhonona ngokunyamalala komunye wenkokheli yenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospitals Doctors Association, uDokotela Peter Mugombeyi yena-ke obethunjiwe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ukuhlaziya udaba lokuthunjwa kukadokotela Magombeyi lamazwe kahulumende, sixoxa lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
I-history or imbali yezanu uma sibheka ekuqaleni, even ngama-80s izanu isazungena kupower kuphabe sabuza, kwaye kwaba nenkinga yokuthi kwaba namathori amancane ayethavela abantwana babesakhula abelungu bethavela besiya e-Victoria Falls. Bathunjwa, kwaqanjwa amanga kwathiwa nguJoshua Nkomo nama-assistants akhe ababathumbileyo. Baze bathunywa abazali babo bathe mabe balandela besizela bezobadina. Badayirekthwa endlini kaJoshua Nkomo. You can imagine ukuthi wayengekangakanani umuntu omdala. I-intention yokuchitha lelo gazi kwakuyukuthi kungcoliswe igama likaNkomo international, especially ukhangelwa abelungu njengoba waziwa nje abantu ababecontrola ilokhu zena izinto eziningi. And befuna nje ukuthi bakhumbuze abelungu ukuthi uJoshua Nkomo nezabo bake wabawisa ama-Framatina ama-civilians abama-Viscounts okhangela imbali yezabo. But abantu babesazi icharacter kaJoshua Nkomo babesazi ukuthi wayengasapota ama-distance, wayengangeke abulala abantu aba-innocent ngendlela enjengana leyo. So kunzima ukuthi sithi thina kungaba nesinye isandla esesisenza into enjalo. And i-opposition ngokuyazi ekhona manje ayikafiki kulelo banga lokudlwamvama. Abantu abalanje banathanda ukugijima besenza ama-demonstration ngoba ngasenaso sikhathi kusipha lawa ma-tourist umnakagwa nguye owaye ngu-minister of i-local intelligence uthiwengwa emanager i-local army kobulawayo. So this you can see now ma usudingisisa ukuthi kambe ngalo kungekho okusayamanzini.
Kuyikuthi ayisilo ibandla lezanu PF kumbe uhulumende, kungabe kungubani? Kungabe kusenzakala ukuthi badabukene phakathi kulamanye amacele yini engabe senza lokho ngemva kwabo, kumbe abe-G40 njengokutsho kwabo kuqala?
Siyabazi bangaba u-G40 asothayi be-politics yabo le. Umuntu uma edala uku-ekta ngendlela ethile uyabukwazi ukuthi lolu lunyawo lukabani oludlulelayo. So it's about the IAS, it's about the drama intellectuals, about the drama, about the drama, and so on. Ekuthi lama socha yile okuthi lapho sebusaya manje ngama socha ayawazi kumba nokukala bani ichipoti yabo sikufundiswe mbani konoko ichipoti yabo Grace Mkabe nabo Jonathan nabo omzukulu kaMgaba izama ukwenza istatement sokwethusa ama activists. These guys never change because this is the politics abayisebenzisa ngo-8 ukwethusa omalunga nabomabhena nabonkomo nabodabengwa ukuthi bagcine nje sebe ngabantu abahlala bebeka ukuthi ngubani wangihlala ngenzulu. I-politics yezano le.
Lo ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, wexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle okhulumayo ngoMike Hove, umsakazi waseStudio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe T-Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngokuthunjwa kukadokotela Peter Magombey labanye abantu kweZimbabwe. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumeleni imlayezo lokunombolo esithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, +1 202 465 0318. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m. Bye-bye!
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu bakwele Israel bebevota namhlanje kukhetho lwesibili phakathi kwenyanga eziyisithupha ezedluleyo olokudinga umkhokheli walelo lizwe. Inhloko kahulumente ekhona manje uBenjamin Netanyahu uchikilisana lowake wakhokhela ibutho lalelo lizwe uBenny Gantz. Lolu khetho luphindwe ngemva kwenyanga eziyisithupha ngemva kokuba uNetanyahu lebandla lakhe behluleke ukuthola izihlalo ezeneleyo lokubumba uhulumente. Inkosi yakwele Saudi Arabia uKing Salman uthi ilizwe lakhe liyenelisa ukuzivikela nxa lithe lahlaselwa. Utsho lokhu ngemva kokuhlaselwa kwesitishi samatanka amafutha ezimota. Uqhubekeyo esithi amazwe omhlaba kumele ajezise ilizwe elenze lokho elingaba ngele Iran ngoba izikhali ezisetshenzisiweyo zilungiswe kulelo lizwe.
Ukusilela kwemali yephepha sokufike kusibanga esibi ngesikhathi abanye osomabhizimusi bebhadalisa umthelo omkhulu kulabo abathenga ngemali kamakhalekhukhwini. Ilizwe libhekane lobunzima bokusilela kwemali kulandela ukususwa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe lanxa abanye osomabhizimusi belokhu beyemukela idola leMelika leRand leSouth Africa okungaphandle komthetho. Osiphatheleni labo babikwa bebhadalisa umthelo nxa umuntu efuna imali uqobo lwayo, hathi ekamakhalekhukhwini osekwenza ubunzima obukhona buphindwe kabili. Ukansila wedolobho leVictoria Falls umnumzana Ephias Mambume uthi kuludubo elizweni ngokusilela kwemali.
Imali cash leyo kubizwa kuthiwa yibond ayibonwa, ayibonakali, ayikho elizweni, ayikho emabhenki. Itholakala nje kuphela kuma black market emkotweni. And nxa uyithola kwangapho iyabidura kakhulu as compared to ama rates esiwathola kutransfer la ku RTGS. So abantu bengaze behole imali yabo kuthiwa ngama bond. Ungaye bank usithi ufuke uthathe imali yami eyafakwa yikampani engiyisebenzelayo, uzezwa kuthiwa asilayo leyo mali, hamba uyisebenzise ikhadi uyenze i-plastic money. Kukanti kulama fueling stations, indawo ezithengisa khona amafutha ezimota, abangasafuni i-transfer kumbe i-cash or any other form of payment, sebedemanda i-cash yona ngokwayo, yona ingatholakali. Mhlawumbe ngangidriver ngivela eMashingo ngafika kwenye fueling station esema reserve nje e growth point ngathi mfuku ukuthenga ifuel ngathi ifuel silayo sivile but sifuna icash yona ngwani so hayi simo sibe eZimbabwe.
Umkhokheli wenhlanganiso yabo somabhizimusi abaphila ngokuthenga bethengisa eyobulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni uthi isisindo semali sehle kakhulu kumalanga amalutshwana asanda kwedlula.
Hayi mali kulobu nzima inkinga ekhona ukuthi umzana Gandhi esingathi RTGS ngelali bond liwe okumangalisayo amalanga nje ambala njile kuba kunje nje nxa lawa abe ebithi bathengisa imali black market irate ibiza abo 15-16-17 wakhayela irate yangona ikhufuke kakhulu nje amalanga amambala adlule kuthi ukuthi yonoko ke sokule demand bese imali sidingwa kakhulu ngomuntu wonke ngokunjalo ke sokuzaba nzima ukuthi imali itholakale.
Ingcwethi yecubungula izomnotho umnumzana Masimba kutshera uthi lanxa imali ingatholakali emabhanga emkambo wensitha iyatholakala kodwa isifakelwe umthelo.
Liqiniso ukuthi imali kayitholakali singathi uma bank kodwa imali iningi kakhulu ebantwini abayithengisayo ngama-percentage amaningi kakhulu besenzi epokesh. So ungahamba e-bank uzathola ukuthi either awutholi lutho kumbe bayakunika imali engatholi lutho ama-$20 kumbe ama-$40. Kodwa nxa ungaya emkambeni laphana ku-informal market bakhona abantu abathengisa i-cash besebenzisa awo ekukesh kodwa wecharger ama 40-50%.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usanda kwethula umbiko othi ukwehla kwesisindo sedola leZimbabwe kubangelwa ukuthi umkambo wegwayi eliyilo elitholisa ilizwe imali yakwamanye amazwe usandavalwa kodwa ingcwethi kwezomnotho ukutshera uyakulandula lokhu.
Imali ayiqalanga ukungabi khona lamuhla. Igwayi siyazithengisa umnyaka ngomnyaka kodwa imali ayiqalanga ukungabi khona lamuhla. Uzakhumbula ukuthi ngomnyaka ophelileyo imali ibingekho. Isindo semali sitshengisa ukuthi akula production enzakalayo lapha elizweni. Ukuthengiswa kwegwayi ingaba yisizathu sibili kodwa iqiniso yokuthi akula production enzakalayo lapha elizweni olungayenza ukuthi abantu bakwanise ukuthi uthengise izinto phandle kwelizwe bazuze i-foreign currency. Yikho isisindo semali siqhubeka sisiwa lapha eZimbabwe.
Idola leMelika selithengwa ngamabhondi alithumi lasithupha emkambo wensitha ezidaladini. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Abantu elizweni jikelele bakhala ngentengo yempahla lokunye okumqoka empilweni khona osokukhuphuke ngesilinganiso esethusayo. Lokhu kulandela ukukhwezelwa iholo kwezisebenzi zikahulumende okwenziwe kuyonale inyanga. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu uhlaba omkhulu umkhosi ngokuqonga kwentengo yamafutha ezimoda ichukela kanye lokunye okumqoka. Ukukhwela lokhu kulandela ukukhwezwa kweholo lezisebenzi zikahulumende. Omunye osebenzela uhulumende ongumongikazi unkosikazi Linda Masuku uthi kasabone ukuba ukukhutshulwa kweholo kungaba yimpendulo mhlawumbe ukuguqula imali esetshenziswa elizweni kungaba yisisombululo.
Ingenile sibili imali izolo le increment le efakwe ingenile but masikhangela emashopu izinto zikhwelile impupu ikhwele yaba ku-54 kufana lokuthi nje kuhleli kufana loba kungangezelelwa ngoba izinto zikhwelile emashop. Okumbe namhlawumbe kukhishwe lona ibhondi kufakwe imali-currency encike kungaba ngcono. Ngoba sibona ngani kube kungezelelwa umkholo kuyabe kufana ngoba ama-prices abe lokhu ekhwela ngcono sikhiphe lona ibhondi kufakwe imali-currency.
Unkosikazi Alice Ndimande ongumthengi ukhalaza umongameli ukuba alungise umumo elizweni ukuze intengo zingaqansi mihla ngemihla.
ngiyake ngithi ngene kule shop ngibone ama price ngitheke la ngiphume khona pa ngeke confirma kule ya ngibone laphana ihigh ngithi sengibuyela laphana ngithole la usebe kwesile angikwazi ukuthi linazihlobo likubona njani mina bengikhala kuyena ubaba yena nguye umuntu ngameli uthi bakithi ngeke asizamela yini plan yokuthi abone ukuthi izinto ziyehla noma bakithi sizagcina sokuyilizwe lesomali noma imali yangkhona kayikho iegogesha yangkhona ungabalayo ukuthi uyathenga ulutho labe luqhansile.
Omunye wezakhamizi zakobulawayo unkosikazi Silibaziso Dube uthi ukhathazekile kakhulu ngodaba lwentengo.
Mina azi izinto lezi kuyangihlukumeza emoyeni ukukhwela kwezinto lokho kunje nje imali asisakwazi ukuthi sisebenzisa yipi thina singelabantu abaphila phandle. Ibhondi vele liyasihlukumeza kakhulu ngoba ibhondi alisathengi lutho khathesi sokuphila abantu abalabantu abasediaspora thina sinje siyahlukumezeka kakhulu ngendaba leyemali. Siyacela shwabe sizamele indaba yemali ukuthi at least kumbe ngabe basilungisele imali yethu everyone ethengayo ngoba le yethu ayithengi ayithengi shimo.
Izakhamizi zakobulawayo ziveze ukudana okukhulu ngokuqansa kwentengo yempahla lokudla kuyona le iviki. Lokhu kungemva kokuba izisebenzi zikahulumende zengezelelwe iholo. Iningi labo belithi sekufana ukuba iholo lokhe lingakhuphukanga ngoba intengo iqansile njalo. Abanye bekhuthaza ukuthi kuguqulwe imali esetshenziswa eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 wobulawayo. Ningubathabile masuku.
Bayete ngona mayesulu. Sithi bayete shabelela yamathu, shabelela so, shabelela so, shabelela, shabelela so.
Themba likholisile lokuzwa lapha emsakazweni weStudio 7. Odokotela bathi sebesesabela impilo zabo ngemva kokuthunjwa komkhokheli wenhlanganiso yabo uDokotela Peter Mgombeyi ngomgqibelo. Izakhamizi zedolobheni lakobulawayo zithi azenelisanga ukwelatshwa esibhedlela esifana nale UPH ngenxa yohlupho lolu olukhona. Oliver Lelisayo, ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.